Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izolukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 Zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla le MRP lize lenza umhlangano we rally emakhokhoba othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapholisa kumaviki adluleyo.
I-National Interim Committee NIC yiyo esabambe intambo kukhangelele ukuya ku-Congress. So kula magqoka amabili i-MRP ilokhe imibandla elilodwa.
Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe.
Uhulumende lo uthe esengenile wathi Zimbabwe open for business, and i-business enkulu esiyibona yenzakala ngiyokususwa kwabantu lapha kade behlala khona esithi ngama-displacement, kuthiwa bavulele indawo ama-projects.
Sile ngxoxo mpikiswano phakathi kwelunga lebandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi lo mnumzana Kudakwashe Munsaka webandla le-ZANU-PF.
Awula leadership crisis, I crisis actually opposition organized. Leadership we've got ample leadership in Zimbabwe as ukuthi ikunkulu preserve.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ivandla le-MRP lize lenza umhlangano we-rally emakhokhoba kobulawayo othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapholisa kumaviki asanda kwedlula. Babikwa bebebaningi abahambe kulombuthano owenzelwe enkundleni ye-Stanley Square ngomgqibelo. Abaphethe isikhundla sikamgcini sihlalo umnumzana Mudenda Chilumbo lo mnumzana Thembisani Mfulongashi Mpofu bakhulume ngenhlelo ezimbalwa ezigoqela ukhetho lwe-referendum abathi luzalindulela ukuqeqebuka kwelizwe. Lo mhlangano ubikwa utshelwe njalo ukuthi amalungiselelo omhlangano wokukhetha inkokheli i-Congress ahamba kuhle. Umongameli webandla umnumzana Mqondisi Moyo yena othi elokhe ngumkhokheli lanxa kuthiwa sewamiswa ubukhokheli ubengekho emhlanganweni lo. Lanxa kulembiko ethi sokulamaxuku amabili aleli bandla, esinye isiphathamandla sebandla leli unkosazana Kethiwe Bhebhe ulandule lokhu kungqoqo esiyenzelaye.
Ngiyabingelela baba Gande emsakazweni, ya kubasakazi labalaleli. Hayi umhlangano uphumelele baba Gande, kuliqiniso mpela ukuthi amapholisa babeke basincitha imvumo ngezizathu zabo ababe sithi kulama rumors ukuthi abe-3+3 ungani bafuna ukubhikitha and bawumisa-ke ngaleyo ndlela, although lokho kwakungahlangene lathi, kodwa hayi ngingathi fast forward nje sagcine siyiphiwe imvumo and umhlangano uphumelele ubanjiwe sibili. Ya bebezile abantu, uphumelele wenziwe kahle, akuzange kube khona wokusiphazamisileyo.
Njengebandla ungasitshela ukuthi kuhamba njani njengoba sike sezwa ngani sokulamaxuku amabili, ungasichazisela nje khonapho ukuthi uhamba njani?
Akusikho qiniso baba Gande labalaleli ukuthi sekulamaxuku amabili, iMthwakazi Republic Party ilokhu ilibandla elilodwa. Okwenzakalayo yikuthi safika esigabeni sokuthi sesidissolva ubukhokheli, sabamisa ke ngezizathu ezithi ngendlela abasekusetshenzwa ngayo, kwase kusenzakala izinto esasingathi zasingasahambelani ne-constitution yebandla. Ngalokho-ke savumelana silibandla ukuthi hhayi sasike sibamise. Okwamanje kusaphethe interim committee, i-National Interim Committee NIC yiyo esabambe intambo kukhangelele ukuya ku-Congress. So kula magqoka amabili i-MRP ilokhe imibandla ipapa elilodwa ngiyabonga okwamiswayo ni National Executive Committee ubukhokheli obugoqela yena umongameli ubaba umoyo yibo abamiswayo kodwa hayi ibandla liyaqhubeka lokheli lodwa akula magqoka amabili.
Lo ke ngunkosazana Khethiwe Bhebhe isiphatha amandla sebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula okahulumende kamnumzana Robert Mugabe. EZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu, kutsho inhlanganiso ye-Human Rights Watch. Lokhu kulandela ucwaningo olwenzwe yile nhlanganiso ngomnyaka owedluleyo yasiwethula kuviki edluleyo eSouth Africa. EZimbabwe lithiwa yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu umhlaba wonke jikelele. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights.
Udaba lwamalungelo elizweni leZimbabwe lubucayi, njalo kakumangalisi ukuthi sibone kuthiwa iZimbabwe yehlile ngendlela eyangisayo kuma-rankings amalungelo omhlaba wonke. Njalo nxa sikhangele indlela okumi ngayo khathesi la kuhulumende kaMgabe, ye umehluko ukhona sibili omkhulu. Umehluko omkhulu uqala lapha ukuthi uhulumende kaMgabe wayengathembisi ukuthi uzahlonipha yekethise izankentshe ezibopha amalungelo. Sasikwazi ukuthi vele yena ke uvele ubophile uvimbile kafuni kube lolutho olwenzakalayo. Lo uhulumende okhona uthe ngena wathembisa ukuthi uzakhipha izayeke ezikhona ezivimba ukuthi abantu bakholise amalungelo abo, kodwa akakwenzanga lokho. Akwenzileyo ukuthi ukhiphe isayeke wafaka amatomu, okusele kuyinto efanayo nje. Wakhipha izankosi wafaka iketani, kodwa umuntu sele elokhe ebotshiwe ngokufana nayo. So akubanga lalutho abalwenzayo ukuthuthukisa amalungelo. Ungakhangela indlela iZimbabwe kumbe le indlela yama rankings enze ngayo kwenza iZimbabwe yehla, bakhangela izinto eziningi ezikhona eziphilayo eZimbabwe okwakhathesi. Ungakhangela indaba yozokhetho, even okokuqala isadiki la ize yathi ukuthi kasibambi kuhle ukhetho lwethu njengelizwe, kasilubambi kuhle ukhetho lwethu, siqhubeka sisehluleka ekubambeni into zokhetho. Njalo futhi ungakhangela indlela ama-courts ezisebenza ngayo zomthetho, la yini into ekhanyelwayo naleyo, kube lama-complaints amaningi from human rights defenders and political defenders ukuthi ama-court yethu khanye ngani i-court yethu ibanjwe emsileni, ibanjwa ngama-political, ngamanye ama-political players. Akulakulungisiswa kuhle ngokomthetho, kukhona ngani i-court ilenketha bechabi ekuthetheni amacala. Siyabona kulugcwele amacala akhona awu victimize mba ukuhlukuluza abantu abamela amalungelo, awukuhlukuluza abantu abamela ezopolitiki. Futhi ungakhangela ezekonomi yelizwe, ikonomi yelizwe isifile isebeyibulele, yikho kwenza ama-rankings eZimbabwe ayehle kakhulu nxa sikhangele kuqathaniswa lamanye amazwe omhlaba wonke. Kukanti njalo ungakhangela kule ndaba yokududulwa kwabantu.
Kodwa yena uhulumende lo okhona ungathini ngokwephula amalungelo kaZulu, uyafana yini lo hulumende kaMgabe?
Ngihulumende lo uthe esengenile wathi Zimbabwe open for business, and i-business enkulu esiyibona yenzakala ngiyokususwa kwabantu lapha kade behlala khona esithi ngama-displacement, kuthiwa bavulele indawo ama-projects, ama-development projects anjengama-mines, amadamu lokuqheliswa kwamadolobho. Zonke lezo zinto nxa sizikhangele sizibalisa ndawonye ziyayilimaza iZimbabwe nxa sikhangele indaba zamalungelo.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa olwela ilungelo likaZulu engowenhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights.
Lamuhla silengxoxo mpikiswano phakathi kwelunga lebandla le-CCC uMnumzana Fortune Mlalazi lo uMnumzana Kulakwashe Musaka webandla le-ZANU-PF. Ibandla le-CCC lithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki kahle, hatshi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF ngamazwe angentshonalanga ngenxa yokwephula ilungelo loluntu. Amabandla la athi okunye njalo ukuthi akulabukhokheli obuqotho kubandla elibusayo. Ake sizwe udaba esilethulelwe nguGibbs Dube weStudio 7. Elo uMnumzana Fortune Mlalazi webandla le-CCC nguye osungula lingxoxo.
Ngiyakuxolela because awuvunyelwe ukucabanga outside the box. But I'm saying, look at Botswana, for instance. Botswana has one mineral that is sustaining the country, which is the Adamo. E-education, I say, Botswana is free from primary school up to university level because they are properly using their resources. We've got more resources than Botswana. Talk of uranium, talk of diamonds, gold. Ngawe rendeta lushwaya abadlaye kuphela wena lapho okhona awudli ufana lami. Unfortunately ufundiswa izinto lezi ubani uhlala uzikhuluma kuthiwa ngama sanctions. Our problem in Zimbabwe is not sanctions, our problem is our leadership, in particular leadership from ZANU-PF that has been looting the country from day one in independence. If you want to know these things, my brother, go to the likes of Dr. Simba Makoni, who taught us Sife College 1.0 ubana in a few weeks base bechintshela izimota sotohambani ngama messages pens. It might not be important kuwe khona ukuthi unanzelele, but we have been looting. Our schools are something else. Our hospitals are death trap.
Ubaba uthengisela sibili ukubana akala qiniso lama facts lento ezenzakalayo. U argue an emotion esezinto evela ku opposition ye in ye out abakhangeli into ezibambekayo ezikhona. Ngiyamangala ukuthi uvala ametho ehle ukubona ukubana thina sizenzela ukudla lapha, akantshele ukubana yikuyini esiku-importayo lapha okokudla. Ngasinga importi impuphu, ngasinga importi iwheat si-exporter, usuntshele ukuthi ikuphi ukudla ongabe ukukhuluma ukuthi thina we are not producing. Lapha akukhulumayo konke izinto ezi-general, thina sinika ama-fact basing yezinto ezenzakalayo eze-ground. Akula leadership crisis. It crisis actually opposition organized. Leadership, we've got able leadership in Zimbabwe. Preserver. We will not give leadership as a labor. We are talking about even the presence of the economy. Ngoba America isifake ama-sanctions. Ama-sanctions kumele ewazwisise ukuthi kuyini okuthiwa ama-sanctions. Ehambe kuma-companies, ama-private, lama-bank, bengasitshela ukuthi kubaphambanisa njani into okuthiwa ngama-sanctions leyo. Engayizwisisa, usezazwisisa njalo ukuthi ilizwe limuswa njani. Ama-comparisons awaphayo lawa, ama-comparisons angasebenziyo, akabekwazi ukuthi ilizwe libuswa njani. Ndalo indaba esikhuluma emqoqokimela esikhuluma eyama-sanctions kwa i-America ibaleke indaba. I-America i-corruption ayikhulumayo ayiqalisi eZimbabwe. Amazwe wonke jikelele anayo i-corruption, ayisiyo Zimbabwe kuphela. Kuthi angithi ukuthi mina ngithi sibe le-corruption, njalo angiyiboni mina eZimbabwe. Uhlupho lwethu sibili ukubana i-America ilwa lathi. Yikho esikuxoxa namuhla ukubana why isiyalile ukubana bebe le-strategy esokuthi kukhitshwe isikweleti esilaso kumbe sibe lama-payment terms esikweleti esilayo, ngoba bayasaba ukubana lapha iZimbabwe sikhona i-giant leli selivuka singalivumela ukubana liqalise njalo ukuboleka. I-giant leli lona lisenza kuhle kangaka lingaboleki, lingasiphawulisa ikho
esikukhayeamanga
amakhulu yilawo nozitshela wona. Umfowethu bazitshela lawa manga mhlawumbe yiwo abawafundiswayo. Siyazi kuzanipheufanele lihlabele from ihimbhuku ethile ukuthi athi iZimbabwe awekeng giant yalaliswa mbani eqaleni bayilalisa ngenxa yobusela siyakwazi zinenge into singazivalisi ukuthi okangayi batshontsha lapha kwendretarushwa batshontsha lapha uzivani utshontsha ngaphi into esingaziyo asonto ze opposition into ze zabantu bezimbabwe uza kuchaza kanjani ukubana nsuku zonke elizweni lasezimbabwe abantu balayinile ba-apply ama-passport ukuthi baphume kona kule awakening ning giant ivuka njani leyo giant katabantu thina baboni bona bezangeko kuphela abahlakaniphileyo ukuthi abantu abatsha bonke abasuka esikolo sebefuna ukuhamba e-UK bafuna ukuhamba e-South Africa ngenxa yokuthi silohlupho lapha ezimbabwe that is the problem kufanele kufike khona kuthana emqondweni yawo kodwa ke ngolunye usuku kule ndoda okuthiwa ngu-Gibson Sibanda ayilale ngokuthula yathiya isitshelile ukubana befuna bengafuni bazaphuma kuphela kungathatha iminyaka ibe mnengi kodwa bazaphuma kuphela
lapho ke belilalele umnumzana Fortune Mlalazi webandla le-CCC eqoqa endawonye lo mnumzana kudakwashe Munsaka olilunga lezano PF Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp
umathintitha lo khuluma ilizwe lethu bathi lilwa amalungelo ngazi ukuthi amalungelo afanele abanjani amalungelo ukuthi thina sasowela amalungelo akunamanzi akunagesi akunamgwaqo ayikho nje into ekhona nje ezweni siyahlupheka hulumeni angazi ukuthi fanele simemeze bani sizwe ngubani hulumeni siyahlupheka wena hulumeni esithi sakuvotela wena hulumeni othi wasusa abelungu ezweni wena hulumeni esithi obaba bethu balilwela leli lizwe kodwa sikubona ukuthi balilwela usizo lwabo ngokokuyini ukuthi balilwele balithathe balungwini sithi sisentandweni eningi ngoba intando eningi mangazi ukuthi siyabhilisha senami ngento esenzela yona ezweni siyaboshwa siyashaywa siyabulawa so kufanele senze njani mkhuzi wamaphoyisa lokhu engishilo njalo funa kwelela ngobuyo uzositela ukuthi wayi imvumo ofanele ibe khona yokuthi demonstrator imvumo enjani siyakucela mkhuzi wamaphoyisa Paul Nyati siyakucela nomzala siyakuhlonipha futhi kakhulu mathintitha lokhulumayo
nangiyaphila umsakazi we-studio 7 thanda nje ukukhuluma indaba leka lobhimula ubaba lo okhulumayo kade sidlami ngamsekela vele okukhona ezimbabwe la ukuthi sithiwa imbali yamanga sikhathi sonke sithiwa imbali yamanga wakhangela even ilize leli lithathwa izano zangelithathe lisekele sizeyilathatha izapho izapho yahandwa kakhulu udlula izano izani wakhe zihlalile emozambique abantu lapho kodwa sokungantwa yibo ungakhangela kathi sikuyi-history ekhona ukhulunywa ngayo izani pf ukuthi ilekathi ilize kodwa sikwaziyo thina vele izapho so lalokhu sawulo bhengolo wathengisa ilizwe ngethukela into zamanga zonke zonalezi kodwa zele ziqinisa bona abantwana banabo kumele bamise umsebenzi ngoba kathi sekunje ziningi izinto abazifalayo kumele zingelangqondo
Studio 7, siyabingelela, siyabingelela. Sicela ukubamba lo baba umlomo, uthi kobulawayo umlomo. Liyalelana abantu ukuthi bengena emgwaqweni. Bayalelana ukuthi abantu betwetwe, bayalelane. Yini inkinga beyalela abantu ukuthi bedemonstrate? Kuyini imbangela kuyalela ukuthi abantu bedemonstrate? Baba, khuluma into ecacayo baba, walwela izibra, but usulilawo usuzuanda, uyazi uyahla. Lapho kuzani phepha thina kasihle sifuna amalungelo ethu abe segcekeni sifuna ukungena emgwaqweni liyasivimba liyasibophi liyasitshaya
sisalibonani emsakazweni njani na umoveni ngenya edaluka ayisibonga izulu sibonga izulu edaluka sibingelela imuntu yami yakonyonda kongwenya khona lapha yabathanda tandiya nikhosa egosole engwenya ophilayo ehe komalaba kuyesibanda lapha Ibuntu kuyothanda zani thuma hayi ngiyazithanda madoda ngithanda bazali bami ngiphile ngenkosi awe
livuka njani Studio 7 ngilibingelela lonke we-Studio 7 ngibingelela labalaleli lo sapho lukamthwakazi lonke ngingathandi ukudla isikhathi ngiphezu kodaba lamantombazane emsakazweni ade bekhuluma ngolobhengula abathi wadayisa ilizwe ngechukela ngicela laba bantwana laba kabake bahloniphe cela bahloniphe isizwe samandebele isizwe esikhulu kakhulu ma befuna ukwazi ukuthi ulobhengula walwa njani impi leyi abahambe badingwa lo bayebuza usisi John Ross bayebuza lo Ian Smith babuze lo Todd
uzabachazela lo Ulenski uzabachazela ukuthi uLobhengula walilwela njani lizwe leli elidefender ukuthi abalungu bengalithathi adinge yilaswa kulendawo ukuthi kusekhwekhwe kulabulala phansi kulabo pupu kula egadade kadingisise ukuthi kade kwakuvele kusenzakalani adingisise lamabizo amabutho kaLobhengula wamawaba lokuthi kwakulensuka mini kulempisi wayelamabutho amaningi kakhulu esilwe lwisa abalungu ngicela intombazane lo akayekele into yakhe le hayi ukuthi yena nguyo le ngqondo naleyo inzondo kayiphuma inzondo yakhe le asimfuni umuntu onjalo la ngababaze umsebenzi wenziwa nguLobhengula kakhulu ukuvikela leli lizwe ngakubabazi kakhulu azazizagcina sikhuluma amanye amagama amabi azamcunula ngiyabonga Studio 7 okukhulumayo lapha ngusiphatha amandla ngikhona lapha kwabulawayo
selokhu sihlala sikhuluma ngawo la mashona la nako ke aziphumele kuZBC ezikhulumela mathupha kutsho uLobhengula wathengisa ilizwe lithukela bezikhulumela mathupha and lento yinto ephume kumnangagwa le abantwana abana bathinywe ngumnangagwa bebonisa ugawule lapho ukuthi bayiziphukuphuku too much labana babonisa ugawule abo Joseph Juma laba abo Malaki Nkomo sebelibonisa ubuthutha benu kwesi ukuthi lizithutha lilandela abantu abaroma sebezelelitele mathupha kuZBC yenu ngoba iZBC liyana ikhupha izinto zezanuPF and ngeke ukhulume enye into umnangagwa engakwazi iZBC kube nga iyakhupha anything kube ziningi izindaba esizibona ziphuma lapha kube lama opposition parties siyabona iphuma lapha kodwa kuphuma indaba zezanuPF kuphela labo yinto abayithethe kumnangagwa njena kade beyikhuluma leya bezama ukulibonisa lela ziphuku eliziphukuphuku ezingaboniyo lezi kuthi livalekile sebezebelitshele kuZBC yenu lokungafundi kwenu alifundanga lina bantu lisapoti zanuPF iningi le into elibulalayo kakhulu manje sebeze belitshele ke kuZBC ukuthi lilandela amashona roadside lilandela abantu abaroma umnangagwa selitshela-ke bogawulela boJoseph Chuma labo Malaki Nkomo liyabe lihumana suku zonke likhuluma lihumana lijaa abantwana abancane abaphuphayo
sebona no-CEO entebeke linja esinyiyela phana omnyaka omutha nitilaminke ngibolise ngicetshela khona iZANUPF nasifola
Siyabonga basakazi bethu. Siyabonga izindaba elisinika zona, izindaba zeqiniso. Hawu, siyabonga iNkosi ikusise. Ngimfake umbono. Nangu lo muntu abathi ngiChabango. Uzamukenzani, Chabango? Yenzani Chabango? Cela limbuzo ukuthi uyenzani, ukuthi unyembani, uyenzani? Ake lingibuzele mina Chabango ukuthi uyenzani.
Salibonani basakazi bethu beStudio 7 njani kodwa? Hayi kuhle mali sancinga nosakazi bethu. Thina songathi siyagatala into kaChabango le. Into kaChabango sesihlupha kakhulu. Uchaba ngathi ufuna ukuthi sizoyenzani. Njengoba vele izomehlula. Kanti waye ungathi vele ufuna ukuchitha isisiso. Phela uchaba ngivele sokusobala ukuthi bathengiwe vele. Bathengwa kungalabona laba abangani bakhe laba. Waye ukathi wabe lokhu esezinkambeni ezinkantulo. Lokhu esezinkantulo ezinkantulo. Udinga nathi ezinkantulo. Fakuthi ungwesise hayi akakehlukanele abantu mani abantu nabo bahlupha kwamani balokho bebhizi ilizwe liyawa labona balokho bebhizi lokho igcwale zinkantulo ngento ezingabonakaliyo akula nto ezoliyenza ngesisini umnikazi esisini uchamisaphe akula nto ezoliyenza lapho noma engayithatha esisi yawa sekuwakuphela kwesisini akula nto ezoyenza lapho abalokhu abebezigidisa ngapha langapho ngathi ukuthiwa asihlangqonde kula nto ongayenza uchaba ngangesisini nix uqonde nje ukujabulisa izizana kuphela into yabayiqondileyo labo baqonde ukujabulisa izizana kuphela
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo lingasithumeli imilayezo egqugquzela inzondano ngobuhlobo. Siyabonga. Kwezemelika namuhla likhefu lokunanza owayelwela ilungelo labensundu umnumzana Martin Luther King Jr. UKing owayengumfundisi wesonto ye-Baptist wadutshulwa wabulawa ngumlungu ngomnyaka ka-1968. Imizamo yakhe yokuthi abensundu baphiwe amalungelo afana lokuvota yafezeka. Lamuhla likhefu eliqakathekiswa lilizwe leMelika jikelele. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yebo, ngiyabonga mnumzana. Usuku luka Martin Luther King lusuku olubaluleke kakhulu njengokusho ebantwini, especially ebantwini abansundu. UMartin Luther King wayeyinkokheli eyayilwela amalungelo abansundu esithi ngama civil rights. So sabona even up to makufika ngama 1960s khonapho, ngaleso sikhathi i-influence yakhe yayinkulu kakhulu, to a point where siyazi ukuthi abantu abamnyama okuqala babengela mvumo, babengelalo ilungelo lokuvota lapha e-America. Into eyenzakala ngama 1960s ukukhokhelwa ngabo Martin Luther King besenza ama million men march, abawenza bemarcha bebuya lapha eWashington DC bebamba ama rally amakhulu, okwenza uhulumende layo wagcina ibona ukuthi abantu abansundu kumele amalungelo abo ukuthi bavote bawathole bawanikele.
Manje nxa sikhangele yona indlela enanzwa ngayo leli langa, ubona kuyindlela efaneleyo yini?
Yeah, I mean ukuthi phela ilanga leli lee holiday lapha eAmerica utshengisa ukubana lilanga eliqakathekiswa kakhulu, ngoba ma ukhangela even amanye ama-president wonke ahlanganiselwa elangeni eliyi-one eliyi-holiday lokucelebrate ama-president. Akusi alikho nje singathi kuthiwa leli ngelika-George Washington Day or leli ngelika-Barack Obama Day. Elika-Martin Luther yilo eliqakatheke kimi ngokubona kwami, ngoba libizwa ngegama lakhe. Linganiswa labo Columbus Day. Ucolumbus, I'm sure liyamazi, uyinguyo okuthiwa wa discover iAmerica. So la eAmerica kule Columbus Day, and then besekusiba le Martin Luther King Day, okutshengisa ukuthi lilanga liqakathekiswa kakhulu.
Nxa sikhangela umhlaba jikelele, siyabona ukuthi bakhona abalandela izifundo zikaMartin Luther King besithi uyena ubapha umdladla kwezombusazwe. Ukubona njani wena nxa sikhangele amazwe angaso eMelika lelanga likaMartin Luther King?
UMartin Luther King uyisizekeliso sobukhokheli. UMartin Luther King ngumuntu owayenikeza abantu ithemba. Ule speech sakhe esiqakathekile kakhulu esaziwa ngabantu abaningi esithi I have a dream. Ispeech sakhe lesi I have a dream yispeech lesiyana esehope, esesithembiso, esokuba le vision yokubona phambili lokho abantu abaningi abangeke bakunanzelele manje. So uMartin Luther King umuntu owayekhaliphe kakhulu lokhu yanokuthi baze benza okokumbulala ama-enemies akhe, izitha zakhe zenza okokumbulala ngoba zazibona ukuthi imfundiso zakhe zikhaliphalisa abantu, zivula abantu amehlo.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha kweleMelika. Kwezemidlalo ke sikhangele imidlalo yenkezo ye-2023 Africa Cup of Nations edlalwe izolo. Egypt leMozambique zibe nguthiki lobhanqa 2-2. Kuthi ele Nigeria lele Equatorial Guinea lawo abe nguthiki lobhanqa 1-1. Kuthi imidlalo ezadlalwa lamhlanje, umdlalo wakuqala ngoza kuba phakathi kweSenegal leGambia. Kulandele ele Cameroon lele Guinea, kuthi umdlalo wokugcina ngoza kuba phakathi kweqembu leAlgeria lele Angola. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lize lenza umhlangano werali emakhokhoba othiwa Mkhombandlela, obuke wavinjwa ngamapholisa. Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.